Yebele.
La emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 20 kumpalakazi 2019 usithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama school fees ngesilinganiso esedlula amathumi amabili ekhulwini 20% njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazende Khazende lamaphodisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-199,000 yemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga edluleyo.
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa nanxa ethunwe ngohulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na, ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa.
Ibandla le-MDC lichasisa ngenhlelo zalo kanye le mizamo yokuqinisa leli bandla.
Ama-structures la amakhe esiwafaka lapha ngo-president Nelson Chamisa azabe lamandla amakhulu afana lamandla kathesa kade ku-province. So u-president Chamisa ube ulungiselela ukuthi ehlisa amandla asuse phezulu le afake ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amathumi amabili ekhulwini i-20% njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe ngoba kungekho emthethweni. Lokhu kubikwa kuvezwe ngosaphethe isikhundla sikamphathintambo obona ngezemfundo unkosikazi Kesri Conventry ongezelele wathi kulicala ukuthi izikolo zithengise amayunifomu kumbe ziphoqe abantu ukuthi bazithenge bewathenge kwezinye izitolo. Ubekhuluma idale lephalamende ngemva kokuba yilunga laleli dale unkosikazi Priscilla Misiha Irampu Imushonga ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ebuze ngodaba lwama-school fees kanye lempumela yemihloliso. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazende Khazende lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-199,000 ngemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga ezedluleyo. Isifundi lesi uSimon Mandoza ukhweze udaba lolu emthethwandaba emelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le isincedise abantu abaningi lonyaka ukuthola inhlawulo ngemva kokubhaxabula kumbe ukuhlukuluzwa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Isituation yamalungelo eZimbabwe abantu eZimbabwe iqala ngesikhathi usabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusarusa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube lokuhlukuluzwa hatshi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sibone behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behlukuluzwa bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo babhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo bubelo sokuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba le-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. kungabe ke kuyukuthi ke njengokwazi kwethu okwakudala ukuthi mhlawumbe ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale labantu nxa kuwukuthi nakade sike sengakwenzi kuyabe kufana nokuthi ke uyahlukuluza amalungelo abantu ngoba umthethwandaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale kuyabe kufana ukuthi kabhadale so nxa engasabhadalwanga kuyabe kufana nokuthi kwele amalungelo akho ahlukuluziwe lokhu akababekwenzi-ke ngesilungu kuthiwa yi-smoke screen babesenzela ukuthi kubalwe nje emaphepheni ukuthi kwenzakele kodwa kungazange kube nabantu abahlawuliwe singathaya-ke izandla kumbe sithaya ihlombe nxa kuyukuthi-ke uhulumende-ke uyahlawula-ke labo abantu ababenike lokho kuhlawula umthethwandaba
ukuhlawuliswa izimali ezingaka kwamapholisa yimithethwandaba kungenza yini uhulumende acabange kabili agcine ewahlonipha amalungelo
mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa nanxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa ngibona ngani lo uyabe khokhela leyo ministry uyabe sovuka akhangele ukuthi nxa kuyiministry yakhe ehlala ihlawuliswa sokufuze akunanzelele akukhangele abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatombo njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabefanele ukuthi bakwenze benze okusemthethweni na ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-expose ebantwini abayizikliwi abantwini abatshontshayo abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame so nxa kungumsebenzi wabo lowo kufanele ukuthi sikubone besiba nalokho okuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho kodwa nxa singababoni bekuvikela kuthiuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba babe besenza umsebenzi ongafakanga bawenze
lo ngumnumzana Bednico Bebe isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe maningi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende
idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude
le damu okwakuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhonelo kwakuyisiwale thina sinedamu elisethezi
idamu esilisebenzisayo laphana idamu magwane
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende thiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu
umnyaka lo siwugqiba ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilokhu lingakaqhubi inhlelo zalo zonke zokutshengisela kusukela nyakeni kuze kwaziswe ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho ibandla le-MDC lathembisa abalandeli balo ukuthi lizasungula uhlelo lokutshengisela uhulumende aze alungisise udaba lwempumela yokhetho kodwa sonke isikhathi nxa leli bandla lizama ukuphatha lelo nyathelo lithi amapholisa ayalivimbela uChris Gande we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
upresident Chamisa usevele yena wathi uhulumende kufanele okamnangakwa khangela ukuthi abantu bezimbabwe baphakathi kodiba olukhulu njengoba izilungananga kanje ngibona engani kuzaba lo diba olukhulu futhi njalo okufanele lulungiswe ngalokho bekusazakala njalo kusemgcekeni ukuthi uzilukazi wezimbabwe ubezaphitsheka ngokuthi akhangele ukuthi aqondisise ukubuswa kwelizwe ngendlela evunyelwa isisekelo sombuso welizwe njalo esetshenziswa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele izihlelo zikapresident Chamisa bezimsusebantuemadolobheni zimsebantwini lize lonke leli jikelele nje ukuthi akhulumisane nabantu bezimbabwe ngokuthi kathi macebo bani njalo maplani wani engenziwa ukuthi izimbabwe ilunge
Ye manje nxa sikhangela okunye kuyakukhalazwe ngabantu ikakhulu okokuthi emakhaya lapha aliqoqanga lokho okuthiwa ngesilungu ngama structures aqinileyo osekubangela ukuthi ama primaries linganqobi lina likukhangele ukuthi liza kulungisa njani lo
yikungazi nje kuphela kwabantu okwenzakalayo ukuthi ekuhambeni kwethu ku Congress ngo May ama structures la akhulunywa ngayo ayekhona abhidlizwa kusisi ukukhithwa ama ward landani usendele ukuthi wakhiwe ama structures amacha esiwathi thina abe kuma district level njalo ama branches ngakho ama structures la amache siwafaka yafaka ngo President Nelson Chamisa azabe lamandla amakhulu afana lamandla kathetha kade ku province so u President Chamisa ube lulungiselela ukuthi ehlisa amandla awasuse phezulu le awafake ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini ngalokho mina ngibonani kuyinto enhle lapho baphitshewa ukuthi kuthiwa akula ama structures ukuthi abakwazi ukuthi ama structures akhona siwakhiphile aphitshele ukuthi kwenziwe umsebenzi omuhle omutsha ngaloqinisa iparty nxa kukhulunywa ngama primary la okhulunywa ngayo abantu bakhuluma ngeprimary eshurugwi lapho kuthiwa sathola khona sina 16 votes sithola 16 votes eshurugwi khonapho kugcwele khona ama-terrorist awezana kuthiwa ngamashurugwi sasenze thina indlela yokuthi ngo-2018 phakathi kokhetho olukhulu kakhulu olaba noludumo olukhulu kakhulu emhlabeni kuleyo wadi sasivele sithole amavoti angu-20 ungakhangela manje ukuthi sithole amavoti angu-15 manje kushengisa ukuthi kasehlanga kunamba zethu kangako ngoba le yi-by-election ngalolu hlobo ngibona ngani abantu bathaba bayazithabisa nje ngodaba olungekho kufana lomuntu othi yena ubone inkalakatha yolwandle ekhuluma ngamanzi awabone enkomishini yedia
lo ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba, iphephandaba le-The Chronicle lithi i-Traffic Safety Council of Zimbabwe imanyene le-South African Road Accident Fund ukukhuthaza ukwehlisa ingozi emgwaqweni phakathi kwele-South Africa lele-Zimbabwe ngaleli khefu lekhisimusi. Imikhankaso le iqale eMathebeleland South ngolwesithathu njalo uzaphela ngomvulo ubususiya eSouth Africa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo kusiya ekupheleni kwakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Njani bahlela bahle mina engakutsho ukuthi khona ombeki kabayikele andiqala wathe kuzo wathi wangikhona eZimbabwe kula crisis that was dala manje into aseyidinga ngale kudingani xa kuwukuthi ama-crisis kawekho kabayekele
selokhu wayenza le mhlangano le ahlale eyenza lahlala ehamba seyokuyabuya lwani nangabo wake wazothiwa umnyankapha ubuye watshela abantu ethi uzweni ethi utholeni ngoba kuyafana ilizwe lukalevukudekale jona lisiyaphansi kwezi mara yena uhambo ukuza namalanga abantu besifa ezibhedlela amatitsha engaholi ama-doctors engaholi imigwaqo ifile kula ma-toll gate kanti imali zalezi zinto ziyakuphi kahle kahle ziyakuphi imali ezimayini ziyakuphi manje usejikela kuma-passport still abantu ba-aplayele ama-passport abawatholi kodwa liyabona vele ukuthi umnankakho ukhohlakele umnankakho vele akula nto azoyenza noma abantu bengayenzani bazile ezanu p f vele ngiqiniswa akula nto ezoyenza elizweni lapha ilizwe liphelile manje izimbabwe lele bhazala le ngizo ukuthi iphelile ibulawa ngumnankakho ajike futhi azimaphambi kwazulu ethi ye uyenza umhlangano wokuvuselela umnotho uzokhiphani umhlangano akula nto ezophuma
salibonani igama lami mina ngu-Crispin Ncube ngiseBotswana. Ya indlala eZimbabwe isizwisa ubuhlungu ngoba lo president weZimbabwe kakhanyela abantu uMbeki akula nto angayilungisisa eZimbabwe so uMbeki nomnankakho abantu banye akula nto abangayilungisisa eZimbabwe kabayekele uThamisa ebuso njengoba wawina uThamisa
Salibonani. Igama lami ngu-Elvis.
Siyakhala ngalapha. Situation ezekhona lapha ezizwa eZimbabwe elizweni lakithi. Hayi, isithabile. Njalo thina masila eSouth Africa. Kuhle siyasebenza, yonke into siyasebenza. Kodwa inkinga iyi-1 ngokuthi angeke wenelise ukuthi mawu usebenze after 3 months ubuyele ekhaya ngoba kusekudeni emdeni akwenzi. So besicela ukuthi bekhulumisane bona behlangane ndawonye bekhuluma into ezwakalayo bezwane kahle kahle ngoba thina nathi uyadlala kuye January uyobuyela ngo-December njalo u-December wakhona u-too expensive akula nto ehamba kahle njalo ngapha siyasebenza noma sakha sakhela abantu ilizwe labanye abantu ama-buildings yonke into esigijimayo ama-business wonke sikhuphukise ilizwe labantu
ye mina ngiyacabanga ukuthi uthaba mpheli kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlanga okuqala wafika eZimbabwe sesitongelayo saphila benza kanje wabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo kwakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo seyiphethe umna ngapha phathi yale khona ma ingavele iphume ingabi khona mhlawumbe kungena amanye amaphathi noma ngasi-NPA enye iphathi kumbe ngomthwakazi bezapha abelungu engabuya bezoinvesta imali laphana ilizwelana lingaba right kuvuka amafame abantu besebenzi kuvuke o-OPM kuvuke o-Pango kuvuke wonke amakhampani amakhulu o-radios basebenzi lapho kuzokodwa ezilongu sisele phathi yona le abantu abadanaze ukuthi phathi liyayiphume ungene iphathi. Salibonani lokhulumayo umntwana wesihlabathi wakwena ophume ejawunda ngikhuluma nginabe ngilapha eJozari eJohannesburg kune-South Africa. Hhayi uThabo Mbeki ukhona le-radio laseZimbabwe uzama ukuhlanganisa inkulumo ukuthi laba baphethe ilizwe nabaphikisayo uzama ukuhlangana ukuthi mhlawumbe ilizwe ngalungu. Ye mina ngiyacabanga ukuthi uThabo Mbeki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlanga okuqala ukuthi kuqala wafika eZimbabwe kusesitongelayo saphila benza kanje wabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo kwakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo seliphethe umna ngapha. Mina ngicabanga ukuthi bakithi uMbeki mhlawumbe ngaze abuye nama-views angcono labona abantu bengeke bekade mhlawumbe imbono kaMbeki ngendlela yokuthi labona abantu uma ngithi ngiyabheka bona abanye abaphethe eZimbabwe ikinga kamna ngakho na sebengogumbela kwesabo. Uma umuntu wakhona esebenza ekuseni evuka yokufizana akacabanga ukuthi ngiyasebenzela abanye abantu. Lona umuntu wenza lowa msebenzi awenza ngathi private job yakhe. Yabona umuntu uma esenza isipaza umuntu uma nesipaza ekuyesela phana eshopu siye ukuthi nangafala kungafala kuphela abantu bangakufala kufala kuphela bazokuthenga kungekho bazodlula. Kanti kune-different ukuphatha ilizwe nokurana your own shop in his father's house. Uran lize kumele hlangane abantu abaningi akhuluma ngumphathi welizwe ngepolitiki hlangane namaobhizinani nawe zithiwadisa.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Njalo sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele ngoba kunjenje siya live streama silo Jason Maphosa, silo Vasco Nyaningwe Moyo abasivukisayo, silo Mpande yamadoda Mathema. Usifosiso Ndlovu uthi sakubona umsakazo wami omuhle, saze samnandisa iNdebele sakho, sisenkingeni ngezwe lethu laseZimbabwe. Lokhu sokuyikulungiswa nguNkulunkulu ngoba ngabantu abaphethe abangafuni kulunge izimo ngoba besabela izikhundla zabo. Ngombono kaSibusiso Ndlovu lo, ukhumbule ukuthi lawe ungasithumela wakho umbiko lapha siwubale ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 yileyo ozirekhoda yona sikubale emoyeni njalo leyi oyithumela lapha kukhasi lethu leFacebook yiyo ke esiyifundayo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulenyanga ezintathu kwabunjwa uhulumende wesikhatshana i-transitional government kwele Sudan ngemizamo yokuxazulula ingxaki kwezomnotho welizwe kanye lezombusazwe kulele lizwe elalibuswa ngu-Omar al-Bashir okweminyaka eminingi engasuswa embusweni ngomabasa wona lo umnyaka kulandela ukutshengisela kwabantu. Inhloko kahulumende lo u-Abdalla Hamdok uthi injongo yakuqala yikukhupha eliSudan kuluhlu lwamazwe okuthiwa asekela amalucacha welemelika. I-Committee ye-Judiciary edalele House of Representatives emelika ikhangelelwe ukuvota namhlanje ngumpawu zokuthi uMongameli Donald Trump kabusi kuhle nemizamo yokumisa umsebenzi nge-impeachment. Amalunga alikomiti achone ekungxoxompikiswano ilanga lonke lebusuku ibandla lama-Republicans lisithi kuhluzwe okunye okulethwe kuleli dali okukhangelelwe ukuthi kwesule icala aletheswayo uMongameli Donald Trump. Kweziphathelane leMelika namuhla sixoxa ngodaba lokuphuma lokungena kuleli lizwe olwe-immigration silomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika. Yena esiqala ngokumbuza ukuthi kambe uhulumende uluphethe kuhle yini lolu daba.
Obona bengatsho ukuthi baluphethe kuhle, kodwa ngokukhangela nje jikelele kube nokukhala ukuthi ungabe lozwelo kulaba bantu abavela kulawa amazwe ngamakhelwane ngendaba zokuthi bengaze babanika ithuba lokuthi claim i-asylum ngezinto ezinjalo. So ibona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathi sinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selizukela laphakamisa isilinganiso kakhulu. Angazi ukuthi kubuya ngokuthi khangela ngalethi gcwele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye, khona ukuthi kusukela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration zahle zahlupha ngoba sebezama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo kwenzela ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi, kodwa ukuthi kwesinye isikhathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs nezinto ezinjalo. So bathi bazame ukulungisa-ke, kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa ba-deportive, ogoqela nabavele eZimbabwe ba-deporte kakhulu. So angikhole ukuthi umongameli okhona ukuthi la ukwenze kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ama-votes, kodwa angikhole ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kungaba ama-Democrats.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Indianapolis khonapha eMelika. Silombiko njalo lapha kwabasilandela ukhasi lethu le-Facebook. UJafter Adam Dluli uthi iZimbabwe inothile ngegolide yamadayimane, kodwa inkinga ngabantu abaphethe befuna ukudla bodwa njalo abafuni ukuchiyelana umbuso. Uyaqhubeka uthi umgabe wafundisa umnangagwa ubusela amasosha wonke umuntu okugovernment nje uthi lisela kathesi ilizwe lizasebenza njani, imali siya kufamily eyodwa ebulawayo sithuthu kanjani singatholi imali yamagold lama-diamonds. Ngumbono kaJafter Adam Dluli lowo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Wezamculo namhlanje ntambama kobulawayo phandle kwe large city wall ekapha kikolomcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo besenza abakwaziyo kusukela ngo 5 PM ntambama kuthi ngo 7 PM kube lo Skies FM Metro Awards kusukela ngo 7 PM phakathi kwe large city hall asizweni umculo ka Clement Magwaza ongomunye wabazahlabela ku concert eye Econet esithi Stambo Sami.
Lindile Matos Sebenza
Magwaza silomlaleli uVasco Nyaningwe othi siyabonga kusidlalela ingoma Sithambo Sami okwelizwe thina asisazi sokukhuluma sithini kwehlule. Yebo ke namhlanje ke uzabe edlala uClement Magwaza labanye ngobulawayo phandle kwe large city wall kulo mcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo kungo 5 PM kuthi ke ngo 7 PM beso kusibalo we Skies Metro FM Awards oyabe ngo 7 PM phakathi kwayo i large city hall. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.